osakhulayo wabulawayo uMichael Ndiweni uthi iUnity Day lilanga elibuhlungu empilweni zabanengi.
Ilanga elibuhlungu kakhulu leli nxa sikhangele umhlukulo wabantu ababona umbhuqazwe kakhulukazi bekhala ngokuthi bona nxa kufika leli langa bazobuhlungu. Abakukhalayo ukuthi ngabe leli langa lawe langa lesikhumbuzo than ukuthokoza kwelanga lokukhala langa lokulila. Abadala nxa uhamba emalokitshini ukukhuluma labo nemakhaya bawutshela ukuthi bazobuhlungu kakhulu nxa abantu begida ngaleli langa bona bazobuhlungu. Ngabe kuyalungiswa ukuthi abantu bakhale kube ilanga lesikhumbuzo elizangena kumbali yelizwe leli kusizukulwane esizayo, kube into eyaziwayo ukuthi leli langa likhumbuza abantu isikhathi esibuhlungu esinzima.
Omela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi kulusizi ngoba umbuso okhona manje uyenga abantu.
Kulusizi ukubana ilanga leli lalo hulumeni okhona lowo usehwesi ukudlula lwana okhona, ngoba unikeza ama-victims ithemba elingekho, wenza ngani uyalungisa yena edilisa. So mbona ngazathi kathi sokuluhlupho yokuthi kuyathiwa sokulungisa indawo yombhoqazo, kodwa ungahlala phansi uthi ilungiswa njani, uzathola ukuthi akula nto eyenziwayo, kodwa uqila ama-victims eqile lo mhlaba ukuze at the end of the day kuthweni kuthiwe konke kwalungiswa. Uma esinsiye ngabe seqalise ngokuthi hayi ilanga leli lilanga elazalwa ngokufa kwabantu, sifuna ukuthi njengohulumende abantu beZimbabwe bonke across the political divide, across the tribal divide, belazi ngokunjalo. Kodwa yena olokhu eqine esithi Unity Day yezifu kulabantu ababe-divided mbe nasebe-united.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi i-Unity Day ayila okuhle emkhumbuza ngakho.
Akula Unity Accord eloncedo ebantwini, abantu bafuna ukudla, bafuna impuphu, bafuna i-end to i-oppression, human rights violations, bafuna i-democracy, bafuna ukhetho olukhululekileyo. Indaba ye-unity vele kayikho ku-agenda yabantu. I-agenda yokudla lokuphila kahle, lokuphila ngendlela esemthethweni ehlonipha i-constitution.
Owasila kumbhuqazo wegugurawundi eyadala i-Unity Accord unkosikazi Thokozile Mpofu uthi kuyize konke okwenziwa nguhulumende uma bona abasindayo bengaphatheki kunhlelo zokukhumisana umlotha.
Please, kumele kube yithi abaphathekayo ezintweni zonezi, sibe yithi esizikhulumelayo, sibe yithi esidinga lolo ncedo nxa kuyikuthi kulo ncedo singakhulunyelwa ngabanye abantu abaziphileleyo ngobulima bethu, ngokulimala kwethu. Thina kube yithi esibamgqoka, bakhonya abanye bethu abalimalayo abanelisayo ukwenza, thina sanelise lathi ukukhuluma noma singasanelisa sehluleka ukukhuluma. Nothing for us without us. Kumele thina lathi singakhulunyelwa umuntu ozikholiselayo, ozijabulelayo, ongazange akubona ozwa besithi kule doktor igugurawundi, kanti bakhona abaphatheka phakathi. Sicela ukuthi lanxa ikhulume nje sithiza lalolu hlelo, kayize kungabantu abaphathekayo ekulimaleni, abaphathekayo phakathi kwayo le igugurawundi, hatshi umuntu from Norway.
Osakhulayo wakobulawayo uThandanani Mkandla uthi lilanga elibuhlungu ngoba walahlekelwa izihlobo.
Lilanga elibuhlungu kakhulu ngoba izihlobo lakangani balahlekelana namhlanje. So lilanga vele hayi lingachiphanga, noma sicelebrate Unity Day sibili, hayi kuningi kwenzakalayo. Kumele sithathe i-action sibili from today onwards. Sibone ukuthi silwa lathi i-unity from material and sisilele sinye siyihala. Sibone ukuthi sizayenza kanjani abantu bezwisise mayelana nendaba yanamhlanje le.
IZimbabwe inanza i-Unity Day namhlanje, kodwa abantu benkabazwe leMandebeleni besithi likhefu nje elingatsho lutho kubo, belokudana okukhulu ngoba ngaphandle kokumisa ukubulawa kwabantu mahlayana akula okuhle okuthe kwalethelwa uZulu kulomhlubulo kulokuncindezelwa, njalo kungela ntuthuko nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Iningi labantu bathi abakukhalelayo ukuthi abakahulumende bavume ukuthi wenziwa iphutha njalo baxolise njalo kube lenhlelo ezilesithunzi zokunanza labo ababulawa ngesihluku kugugura hundi. Umongameli Emmerson Qambu Mnangagwa wethule amazwi okunanza lolu suku lapho ekhuthaza uZulu waseZimbabwe ukuthi alondoloze iziqondiso zokuthula zesivumelwano se-Unity Accord. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.